kati sendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lethula izibopho zalo ngemva komhlangano weCongress. Silengxoxo losandakhethwa kuba ngumsekeli kaMongameli uMnumzana Welshman Ncube.
Iphosiphepha yethu ithi ukukhulunyisana lokhu akumelanga lo omunye laye omdlali webhora aphinde athi kumuref kumele kutholakale wangaphandle.
Kodwa uNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT uthi basacubungula ukuthi isinqumo somthethwandaba esokuthi uChamisa kakhethwanga ngokusemthethweni sifezwe njani.
Siyathe sibhizi sakugrawund sikhuluma labantu, abantu sebezwisisa, abantu sebebona lapha kwaphambaniseka kona ukuthi sasa kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise. Yikho kathi sabantu besithi lokho sokwenzakele osokubiswe yikhoti kuzanceda ukuthi asilungiselini izinto.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zithi zidabuke inhliziyo ngemfa kaMnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi lizimisele ukukhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngodaba lokulungisisa ukuhlupheka kwabantu okubangelwa yikubhidlika komnotho welizwe. Kodwa leli bandla lithi ukuze inkulumo lezi ziphumelele kumele zikhokhelwe lilunga elizimeleyo, hathi uMongameli Mnangagwa. Lesi ngesinye sezinqumo eziphume emhlanganweni weCongress lapho abasekeli beMDC abakhethe khona uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi aqhubeke ebakhokhela labasekeli bakhe abathathu abakhethiweyo abathi uMnumzana Welshman Ncube, uMnumzana Tendai Biti loNkosazana Linet Karenyi Kore. Inkulumo ezikhona okwamanje ziphakathi kwaMnumzana Mnangagwa lamabandla aphikisayo amancane kuphela. Kodwa iMDC kaChamisa ithi kudingakala inkulumo eziqotho eziphakathi kwayo loMnangagwa. Ithi inkulumo ezikhona lezi ngamadlwane. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabasekeli bakaChamisa abakhethwe emhlanganweni weGweru, uMnumzana Welshman Ncube, wachasisa okunengi ngalolu daba.
Kumele sikhulume lalabo abathi bawina, hlanganisa amakhanda sibonisane ukuthi indaba le-legitimacy singayilungisa njani. Siphinde sithi sikhangele ngenhlupho zabantu ukuthi okwakathesi selama-local authority omeya abangu-28 out of 32 ezweni ukuthi singasebenza njani through i-local government institutions elapho iparty elamandla khona ukuthi silungise inhlalakahle kaZulu using ama-local authority. Sisuke lapho sithi njenge-party singasebenza njani loZulu ukukhangela ezomnotho elizwe sincedisana labantu kuma-communities abo. Sanquma njalo ukuthi MDC yazalwa izisebenzi, kumele siqinise ubudlelwane lokusebenzelana lezisebenzi zeZimbabwe through i-labor ukwenzela ukuthi singaphumi kumama. Ngezinye ke lezi zinqumo zinenganyana sibili esizenzileyo kuCongress yethu.
Uthi wena elizadinga ukukhulumisana lebandla leZANU PF libona ukuthi umumo okhona elizweni ungalungisiswa njani? ubaba umnanga kwa yebo selike lazama ukukhulumisana la kodwa ube khanya angani akakuthakazeleli lokho libona ngani uzatshintsha yini
nxa kungantshintshanga amandla ukuthi bakuswa njani asebantwini ebantwini lapha yikho kulamandla nxa abantu bengaphiseki abantu behlupheka balemvumo ke ukuthi baphume ezindlini baphume emafactory emahofisini bayezidi ukuthi hhayi njengohulumende silaleleni ngoba lithi lisembusweni ukulungisa inhlalakahle yenu
yini elizamlanda yini ubaba umnankagwa kumbe lizadinga umlamlankunzi
i-postin pepper yethu ithi ukukhulunyiswa nalokhu akumelanga lowo omunye laye ongumdlali webhora aphinde athi ungu-ref kumele kutholakale owangaphandle onguyo ozancedisa yikho-ke esibone ngazani kumele kwenzakale
alo-ke ngumnumzana Welshman Ncube ongomunye wabakhethiweyo ukuba ngumsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lo ntungameli nkomo we-Studio 7 lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ibandla le-MDC ligqibe umhlangano walo we-Congress izolo umholi webandla le-MDC T unkosazana Thokozani Khuphe ugcizelele ukuthi ulungiselela umhlangano we-Extraordinary Congress kulandela isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngemfanelo ukuthi akhokhele leli bandla kulandela ukubhubha kwaye ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Richard Tsvangirai. Bekukhwezwe njalo olunye udaba lokumisa umhlangano we-Congress kodwa umthethwandaba unqume ukuba udaba lolu alusoze luthethwe okwesiphangiphangi okubangele ukuthi i-MDC yenelisa ukuqhubeka ngomhlangano wayo we-Congress eGweru. Kodwa unkosazana Khuphe wethule umbiko ngempelaviki esithi abasekeli bakhe bengethuswa yi-Congress ye-MDC ngoba ngamadlwane nje kuphela. Umakhuphe uto kwamanje kufanele kubuyelwe emuva kube nguye osabambe isikhundla somkhokheli we-MDCT ingakehlukani egoqela uChamisa abesebememezela umhlangano we-Extraordinary Congress kuthi ababekhona kuwo ngomnyaka ka-2014 ama-delegates kube yiwo akhetha umkhokheli omutsha njengesinqumo somthethwandaba. UKhuphe uqala ngokuchasisa ukuthi akusiqiniso ukuthi bandla lakhe alilasekelo olukhulu nxa liqathaniswa lele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa njengalokho okwaphuma kukhetho ngoba kwakulezi zathu eziningi. Asizweni-ke ingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Into okumele ukuthi uyinazelele ukuthi ukhetho lungabuya luyadlula. Ukhetho olunye lolunye lulama-situations akhe. Abantu babe bekhangelela ukuthi ngingahamba lapha kuzaba lobu ngqondo. And into okufanele uyinazelele ukuthi labana kwakungamabandla angu-7 angu-8 siyazathi iyi-part eyi-1. So lokhu akumelanga ukuthi abantu bekukhangelele phansi. Sazama nathi lapho esazama khona phezu kokuthi sasitshaywa sifuna ukutshisela ezindlini sasingalayo nidolele esikhalayo nisenti bathatha yonke imali bathatha yonke into so uyabo sithi kuyahamba njani khona lapho khathe sibhizi phansi ku-ground sikhuluma labantu abantu sebezwisisa abantu sebebona lapha kwaphambaniseka khona ukuthi lapha kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise yikho kathi sabantu besithi lokho sokwenzakele osokubiswe yikhoti kuzanceda ukuthi asilungisiselini izinto ukwenzela ukuthi uma sesihamba phambili izinto ziyenze ngendlela eqondileyo hathi ukuthi abantu besebenza udlakeni
kuyahlala lokho kungamabandla amabili yini ngoba siyabona ukuthi ayisibo bonke abazaphenduka bethi sesisiya kumakhuphi
ibandla kayisiwo makhuphi i-MDCT mina ngakhethwa ukuthi ngibe khona lapho so khathe sizalungisa ukuthi kube le-Extraordinary Congress abantu behambe bezikhethela upresident abamfunayo yikho ngisithi mina ama-sectors wonke ka-2014 ngilethemba lokuthi kathe sibalalele bonke bazabuya bezokuthi sigwagqabe sigedele abakhokeli kungala udlakela kungala kutshaywa kwabantu kungala kuthethiswa kwabantu kusemumeni omuhle okunye okumangalisayo ngokuthi lesifuna yilu ikuthula esifuna ukuthi izinto zenze ngendlela eqondileyo
kuthi ukuthi impahla lezi ezebandla ezise Harare la kobulawayo laso zonke nje ziyabe sezingezenu kuyamela liziphiwe ikhwe kuza kwenzakala lokho
impahla vele zishe zingeze MDCT so lokho sokukhuluma ikhoti kuyathi ukuthi impahla vele ukuthi ngeze MDCT so ama office yonke into ngoku MDCT yikho kumele sike sesukusebenza kathi siyenza wona lo msebenzi ngokuthi yikho kusemthethweni yikho kukhona
impahla nge MDC mbe nge MDCT
impahla zihle zingeze MDCT kaso ezelinyi bathi ngeze MDCT kama office onalawana yonke into ekhona ngeye MDCT ayizanga yavela yaba ngelinyi bathi vele kuyabuyela lapho kwakugona ngeye MDCT yiyo esiza ama office onalana iMorgan Stanley House yesiyabe sisebenza finally wonke kwamanye ama provinces yiyo siyabe sesiwasebenza engicela ukuthi ngikutshele abalaleli labantu abasilandelayo yikuthi ngicela ukuthi akube lokuthula senzenini izinto lapho kulokuthula khona silandele iconstitution yethu siyenze izinto ezisemthethweni sivume si acknowledge i-court judgment lephumileyo silandele siyenze khona lokhu abasikele ukuthi kumele sikwenze sisambe ku-extraordinary congress siyekhethana abantu bekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi ngicela ukuthi kube lokuthula
Alo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla leMDCT ube khuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo Umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obhubhengo lwesine waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero uzabekwa ekhaya lakhe ngomgqibelo. NgoLwesihlanu kukhangelelwe ukwenziwa isikhumbuzo enkundleni yeWhite City Stadium. Kunjalo nje ukubhubha kukaDabengwa ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kuchiye inengi lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zidabukile inhliziyo zisithi zilahlekelwe liqhawe elikade liqotho intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana
inengi labakhulumele eStudio 7 phezu kwempilo kamuyi uDr Dumiso Dabengwa bavumelene ukuthi kade eyindoda emqotho wayezinikele ukulwela iZimbabwe ekhululekileyo engela bandlululo. Umnumzana Sifa Sichuma, umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwamasiko esintu eyesibanye Cultural Society, uthi njengabantu besintwini bengaphandle kwelizwe badabukile kakhulu ngokutshona kukaDabengwa.
Ayi, lathi njengabantwana bakobulawayo beZimbabwe, sizwa silahlekelwe ubaba ngumuntu I think obehlonishwa kakhulu hatshi kuphela esigabeni seMathebeleland but elizweni lonke ngobubanzi babo so njengenhlanganiso yeSpanye sithi our condolences sincere condolences to imuli yakobaba uDabengwa lo mama uMakhumalo
umnumzana Sten Ncube wayililunga lezaphu ngemva kwakazibuse uthi uDabengwa wayitshengisa ukuba inkokheli engathandabuzwa ngesikhathi sempi langemuva kwayo.
Ubaba uDabengwa watshengisela ukuba ngumkhokheli ohlonitshwayo ngesikhathi sempi langemva kukazibusi. Noma wahlukunyezwa ngaphansi kombuso kamgabe, kazange akhohle ukuthi yena umelene kwaze kwafika isikhathi sokuthi adlule emhlabeni.
Omunye osakhulayo osebenza eHaborone uNkululeko Ndlovu uthi sekuyisikhathi sokuthi kuphume abanye abazafana loDabengwa ikakhulu ekukhulumeleni abantu abakuluhlu lwemaNdebeleni.
Ube indoda emadodeni sifunde okuningi okuqakathekileyo khathesi ukuthi kuphume abanye phakathi kwethu abafana lobaba uDabengwa beqhubeke ngalokhu akade ekumela.
UDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo esendleleni evela kwelatshwa kwele India. Uhulumende umnike inhlonipho yeqhawe lesizwe lokuba national hero kodwa kasoke angcwatshwe emathuneni eNational Heroes eHarare ezabekwa emzini wakhe lapho adabuka khona emaphandleni entaba zinduna. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaborone kwele Botswana.
MC Newspaper
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lithi ukungasebenzisi ulwazi oluqotho yikho okubangele ukuthi otshekesha balumathise idalamede elidubuke labulala abantu abayisithoba munwembili emgodini wegolide eMazowe ngesonto. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leNewZimbabwe.com lithi inani labantwana bamakolitji abenza umasihlalisane duze lamakolitji la bayabe belokhu liqansa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Nenjani balaleli abahle laphana? Hayi, mina nje into elokhu nje ngisakhala ngayo ngokudlula kweqhawe lethu. Umnumzane ubaba udawubekwa laphana, kodwa ke sithi umoya wakhe mawudale ngokuxolo nangokuthula. Kunye nomndeni sikhala kunye nabo, inkosi yephayo, inkosi yethathayo. Laphana nje ngixalisana ngencwadi laphana kuJobe 14:1, laphana nje umuntu ozelwe ngesifazane imihla ke emfishane. Ngibuye futhi laphana ku-11:17 laphana nje ezikaJobe nje. Ngibuhlungu nje ngihloniphana umoya okhuluma into.
Sicela ukuthi singafaka izindaba zethu lizidlale emoyeni, lidobhe lo lalo, lingadobhi abantu abajayelekileyo. Ma lidobhi, dobhanini nabanye libone nani imbono yethu esiyabe silayo. Injalo sicela ukuwakwazi ukuthi abasekeli bakachamisa abayibaba abaphumileyo laba abakhethiwe ngobani, ngoba sisangasazwa amabizo. Sabe sifuna ukukwazi ukuthi kukhethwe uzibani lozibani, libaqambe ukuthi hayi kube uzibani uke waba yilokhu, uzibani uke waba yilokhu, kwenzela ukuthi nathi sibe kwazi.
Salibonani ba, salibonani baphathi bohlelo bo-Studio 7. Igama lami ngusibusiso, ngizalwa eLubhani endaweni yaseSihlwane. Ungathenda mleni ngoba ngiphakathi naphakathi kwendawo. Okusenhlizweni yami mina engithanda ukukuphawula nje namhlanje ikuhamba kukababa uDumiso Dabengu. Sibuhlungu enhlizweni zethu ngoba okunengi okungumlando wakhe kuyazisho khona, nowakwenzayo ekwenzela abantu ethi mhlawumbe ukhulula isizwe sakubo, wasebenza kanzima wehlula ukuthi afe ngalezo sikhathi, kodwa wayekuhlelile ukuthi engadele impilo yakhe asebenzele thina kumanje kulomhlaba esihlele kiyo, noma singahlelanga kahle, kodwa ke khona ngiyabonga kakhulu into wayenzayo ubaba uDumiso Dabengu. Umoya wakhe ngathi ungalala ngoxolo. Siyakuthanda baba Dabengu. Ezinye izinto ngangizifunde through internet ngemsebenzi yakho, ngivule lapho okade ukhuluma khona ngemsebenzi yakho. Siyayibonga kakhulu, ize lalo basihleli phezu kombuso wethu ngekho mnandi, kodwa akusiyikho lokho wawukhangelela ukuthi kungenzeka, ngoba wakukhulula izwe kubacindezeli babelungu. Usithi thina siyisizwe esimnyama sihlale kahle, kodwa ke loba kungabanga njalo liyakho indima wayidlala baba uDabengu. Ngiyabonga.
Liyavuma balaleli. Hayi, lathi siyavuma balaleli abahle. Umbono wami ukuthi ngabe ihulumende iyacebiswa ifake idola lerand lepula ikhiphe le imali ngoba le imali iyasibulala abantu abasebenzayo bonke ngoba inga iyawa izinto zikhwele abasebenzayo imali ingakhwele so mbona kuyabe kungcono ngabe kuyazwisiseka ekhulume lamazwe ale mali esebenzisweni imali yangikhona ngoba imali izinto sezikhwele kakhulu imali ayikhwele kuyafanana lo futhi lensimu yakho encane uhlanyela umumbu ngamabele ugcina uqhelisa insimu kodwa isikali soyinhlanyelo kusebenzisa i-10 kg uyabona ukuthi akusafithani lapho yikho kusibulalayo thina esisebenzayo shiwo abaningi bazizahlala phansi ngoba imali ayisakwani lutho ayikwani shiwo ayikwani 10 kg 14 so nganxa uthenga i-50 70.
Lawo ke babengamazwi abalaleli bethu abathumele bona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi zona +1 202 465 0318. Umbukiso oyenziwa kanye ngomnyaka owenziwa othiwa wona yi-Zim Expo owenzelwe lonyaka edolobheni le-Chicago khonapha kwele-Melika ugqitshwe ngesonto. U-Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe labanye akade besembukisweni lo. Ake nisizwe ukuthi bamtsheleni ngokwenzakala embukisweni we-Zim Expo ojonge ukuhlanganisa osomabhizimusi njalo lokubumba ubungane phakathi kwezalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele-Melika.
Kuyajabulisa ukubona abantu bakithi ekhaya abavela eZimbabwe behlangene kangaka bedlala inguqwe nje. Ngibone ngani i-standard sibili si-very high for ama-team e-social angasolana competitive. Ngibone ngani nxa bengaqhuba bakhule babe yi-team engaba yi-team yebhola sibili ezizwayo. Ngiyabonga.
Wena ngosomabhizimusi, so uthe ufika lapha ubone njani kodwa umbukiso lo?
Yazi ngijabulile kakhulu bengakhangelanga ukuthi zahlangana le nto enje. Ngithe ngifika lapha mina bengivakatshile ngingalandanga exactly iZimbabwe Business Expo, but ngithe ngisizwa ngayo ngajabula kakhulu ukuthi ngifike ngesikhathi esi-right. Ngihlangane labantu abaningi kakhulu, ngabona ukuthi abantu abalapha ngabana abantu abalemqondo abafuna ukuthi ngabe iZimbabwe yathuthuka. Balama-ideas amaningi, kulama-business amaningi engiwabonileyo. Ngithabile ukuthi ngizuzile ama contacts ukuthi engxenye lami inqambuyele ekhaya zake ngikhulume laba 102 bangcedise kuyami business ye pharmaceutical wholesaling and mbona baningi kakhulu abantu bakhona abalama various and different business models abalawo and nxa singawathatha sibancedi sibangenise ekhaya mbona ngani ungasinceda kakhulu.
Yeah, so nxa ukhangela kodwa ukuhlangana kwabo abantu sibili besihlanganela nje ukhanya sibili into ethakazelelwa ngabana abantu abaningi. So wena ubona ngani kodwa kuyanceda yini khona ukuthi bakwenze hlala kunjalo?
Ngibona ngani kuyabanceda kakhulu ukuthi abantu abangapha abangekho ekhaya bahlangane bakhumbuzane ngalapho abavela khona babone ukuthi bengancedisa njani ukuthi uthi kabakhohlwanga lanxa belapha bebuye ngemsebenzi abanye bebuye endlela ezijiyeneyo kodwa kukhanya bayakhumbula lapho abavela khona. So kuyathokozisa ukubana amaZimbabweans ayayithanda iZimbabwe njalo bayifisela into enhle. So yikho mbona bengani ba okubenza bahlangane ngizwe ngani nxa ngulalele injongo yangikhona ukubana ekugcineni bengahlanganisa imingqondo yabo ngamabhizinisi abalayo lama attributes abalawo bengancedisa eZimbabwe. Mbonani kuhle kakhulu and the atmosphere nje is very inhle kakhulu bakhanya abantu bayakholisa bathakazelana ukuthi bavele ezindaweni ezijiyeneyo kuma-states ajiyeneyo and sebehlangene bangamaZimbabweans and bayakhulisana.
Yes, so phosela ukugcina aba basibali
Thabile kakhulu ukuhlangana lomngane wami okuthiwa ngoGibbs Dube. Gibbs Dube, ngiyakubonga, phakamisa iflag yeZimbabwe kakhulu. Umsebenzi owenza ngiyawuthabela kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke John Sibanda.
Mina ibizo lami ngubekezela Chitoro, ngivele eMperengwa. Ngilapha e-USA ade sile Zim Expo. Ende kusenzakala izinto eziningi. Izolo sibone abantu ntambama. Saba labahlabeleli abavele eZimbabwe. Sesilo Jasik now lo Cindy Munyani. Abantu bathabile sibili. Uyakwazi libona umuntu ovela ekhaya sibili. Sebe sijayele ukuphonga ukukhalisa ingoma kuma radio kuma TV kodwa sibe sibona live sibili. Sibehlabela sibili kube kuhle abantu bebabukela bebona labo bebona ukuthi shwa amaZimbabweni bayasupporta lokho abakwenzayo. Ende kathesi lapha sesibukela umdlalo ibhora amaZimbabweni bayadlala ingugu. So base grounding. So sibukele siyababona bedlala sibili. So into enhle sibili njengisela ukuthi lapha sivela khona eZimbabwe konke lokho kukhona kwenzakala noma singapha sikuchiyi. Shothi abantu bathatha umkhuba wawenza eZimbabwe noma bengapha bayakwenza khonokho. And kube kuhle sibili abantu behlangana besenza izinto eziningi beshare bebonanisana izinto zonke ukuthi kuyahlatshelwa ekhaya lalapha babe bazohlabela ekhaya. Siyadlala imidlalo ingudu ikhona ngapha futhi ama-skills abuya lawo sibatshengisele ukuthi sure singamaZimbabweans.
Igama lami ngu-Feston kaJazz. Ngilapha ngokuthi sihlanganise ukuncedisa abantu basekhaya. Silakwesa ukuthengisayo lapha konke ezakuthola kuyahamba nje ukuyesiza abantu basekhaya. Libuye lapha kukhona ama-flag awaseZimbabwe, silawo ama-t-shirt, silawo amakepesi lapha. Abantu bethu basekhaya bafuna usizo lwethu thina esingapha. So konke esikwenzayo ngikuzama ukubona ukuthi uma singazama lathi kancane kancane ukuthi sisize labo abahluphekayo ekhaya sizabancedisa. And bakhona abathande zomculo, sinawo umculo lapha ukuthi uyenza lawo ukuthi la ukhumbule ekhaya. Kodwa nje ngokukhumbula kwakho ekhaya maybe lawe ungasiza nje abantu abayi-2 abayi-3.
Alabo-ke ngabanye abadabuka eZimbabwe behlala ngapha kwele Melika abaxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7 kumbukiso walonyaka we-Zim Expo ogqitshwe ngesonto edolobheni le-Chicago. Ingoma kaLinton Kwesi Johnson isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni ngo-6:30 kodwa lilakho njalo ukulalela ezinye indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo mthwakazi omuhle.